tina njeze party izanu PF. Ukuthi kulochawa ngume kulobani a tina sikudingi tina. Kodwa ukulokwa bonxa kusiphathisa ukuthi tina bethi bedilika tina siya phambili. Hayi kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda. Iko le confusion yakhona ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I confusion izalele khona pana. Ngawo ke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwe ukuthi kabalibuse kambe kuyini okungaphuma yiko kukhona ke khonoko. So kade sinxa ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono to our advantage kuthi ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonoko, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu baba Gawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies enala ayesilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphele singakho. Ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli. Sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engelakusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele lokhu ngasiya kibo abantu, sibabonise ukuthi abafundi ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babelahlekile kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo, bayenza ama-corrections yikho okuqakathekileyo khonokho kini.